indaba yombiko wekhule esizwayo akumelanga ithathe nje kube indaba elula ukuthi kazembe ukhulumile wathi sokwedlule. Ngokuya esintwini sithi akulantuthu engela mlilo. Kungabe kukhona okukhona esingakwaziyo thina bona abakwazi sokungani sokuthisa ngaphansi kusinxanye sokusenza ukuthi bekhulume. And vele umuntu nxa eza kutshaya ikhulu angeke avuka sukumathi kusasa ngicelisile sibili ngiyakutshaya ikhulu. Ivele kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhulu kambe kuzathini. Kwaphuma ama-statement acisha afana lawona lawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni. So asonto esingayiphonga ukuthi isidlulile sokuphelile ngoba uminista ukazembe esetheka kula nto enjalo. Asazi ukuthi kuzafika nga, asazi lokuthi kuvela nga, ingxenye yinto ekhona. Kumele ithathwe ngaye ngeweyithi yena le ebuye ngakho. Nxa kungekho hhayi kuzadeda kudlule.
Labo abaqanjiweyo ke ukuthi bengabe bebangela lokho.
Asazi ukuthi kungabe kuyisiqiniseko esinganani ukuthi laba abantu abaqanjiweyo bale ngabe belesandla ekwenzeni into enkulu engangekhulu. Ngoba ungakhangela abantu abaqanjiweyo ngama-journalist, ngama-civil society activists, maybe laye Jobs Color. Labe G4 asikwazi sibabone ukuthi isandla sabo side okunganani ekufinyeleleni into ezenzakala eZimbabwe. Ngombono wami mina mbona ingani nxa kungaba le coup eZimbabwe angeke ivele ebantwini abanjengabona labo. Ngoba ngokuya kathesi umongameli nxa ngikhangele upresident uMnangagwa angabe esesaba kakhulu abantu abaphakathi kuZANU-PF okudlula abantu abangaphandle kweZANU-PF. Nxa kungaba lekhu eZimbabwe ingaphuma within abantu abakuZANU-PF njengalokho kwayenzakala kumgabi. Kungaba kuyikudinga nje indlela zokucatshacatsha. Angiboni sibili ukuthi laba abantu abaqanjiweyo ngabantu abangabe beyingozi kangako ukuthi bengaze betshaya ikhu elizweni.
Udaba lolu lokubotshwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Nkosazana Joanna Mamombe labanye
solusiba complicated kakhulu. Soluthiya umuntu nje ordinary engakwazi ukuthi kambe wenzakala kambe kakwenzakalanga. Labo nje babengama-victims esehlakalo sokuthi uhulumende uvelule sandla esiqinileyo and ufuna ukubasebenzisa most likely njenge-example ukuthi abanye abangakucabanga okufanana lakhona lokho bekucatshangwa kungamantombazana lawo ukuthi benze ama-demonstration kumbe bayenzeni kuza kwenzakala izinto ezinje. So angibona ukuthi kungabe kuhlangane lekhulu yena leyo kukhulunywa ngayo but bangaba nje just ama-victim okuthi vele uhulumende okakathesi udinga ukuthi isandla sakhe sizwakale ebantwini ukuthi yeyi bantu nxa sisithi izinto zinje lokuthi nje la mantombazana kube lo mnyama thize nje endabeni yabo bafuna nje impi yeZANU-PF le-MDC iyehlela phezu kwamantombazana lawo. Ambona sokuningi sibili bengabe belabe lesandla phakathi kwakho konke lokho okwenzakalayo.